So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 28 Mbimbitho 2022 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Zabe ukuthini ozalungisa umthetho ngubani? Yiko kwayeza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla leMDCT lithi seliqotshise amakhansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change.
Need that especially to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission, yes, there is the secretariat, and we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, accreditation committee, etc., which are over dominated by the executive. And we think that there is no choice.
Lanqa abebandla leCitizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwama-by-elections endaweni eziningi zelizwe. Bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeshi weqembu lenguqu yeleHighlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lihlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi seliqotshise amakhansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla leCitizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Munzora utshele intatheli zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuqotshisa amanye njalo amalunga edalele ePhalamende. Kodwa uMunzora uthi amakhansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla leMDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula seMDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Ye, mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi khona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngiwazi mgceke ukuthi fine ama structures iwavotileyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga abantu nje kuvotwa ama activists labayana abalezihlalo ezindaweni yibo abantu abaningi abavotileyo labo aba decide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho ngitshengisa ukuthi kona abantu bezimbabwe i-by-election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by-election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapho ube ngumthetho okhuluma ukuthi kona iphathi eyabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba yenza ama-primary wabalethe ePhalamende kulokudlalisa imali ngalokhu esikuyenzayo. But indaba le yama-elections hayi angikuzwisisi. La namhlanje sifisa ukuthi uhambe njani ngiyazibuza ngile mbuzo eminingi zane ama answers ngoba ngizwisisi sibili ngoba ngikwazi mgceke ukuthi kona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa kona kule zero akula nto enjalo akula nto enjalo sijamhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi dina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sesihlangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT seligqotshise ama councillors njalo amanye alichumi lasithupha. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke abonke abantu abayenziwa ama recalls laba bengafuni even ngazobuze khona apha singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yawo iparty ngakhuluma bekhona bonke ngabatshela ukuthi khona lezi into eliziyenzayo lezi kutshengisa ukuthi khona lifuna ukubusa ngoba nxa lingakwazi ukuthi khona likwazi ukuthi khona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupporte kutsho ukuthi khona likaqhali nxa lisithi siyophuma eparliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani Iko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo mina ama recalls lawa njenge individual not party position anguboni kusebenza amboni kusebenza sibili qotho anguboni kusebenza amboni kusebenza sibili
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandlale MDCT ubekhuluma icingweni le studio 7 ebobulawayo lokho sikudaba lunye umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla leZANU PF baqinisele bavotela ibandla lakhe
okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba lezibindi bama bezimisele njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani uIsaac ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa singaya kuma wards la kuma constituencies sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo bengaapplyanga ukuthi betransfer sibushungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kwede kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo konke lokhu kubanzima ngapha emandebeleni nosi kakhulu emandebeleni nosi echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigugurawund lanamhla lokhu lokhu ebesisaba ukubulawa ngoba ekucholocho abantu abaningi babulawa sibona njalo ukuthi izanu khona ngale echolocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegugurawund baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba libona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikepe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela yikho ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu isivu andres kungaba kungenzeka ngo-2023 yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabatwa bethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga unkulunkulu labantu abasincedile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Inkokheli yamabandla athi ele Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa abe CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi, bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuvezwe ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyisikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edayele ephalamende. ele-CCC liphose lathola onke amawadi kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi ele-ZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuviza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqhiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa kumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalela ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
That is special to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that
kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Silamakomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli umnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Bakhulumile thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namhlanje, umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections, lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebesethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edayele ephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo olumumethe amagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziywe ngabamandla aphikisayo.
Another one is contested. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We have not seen it. They were supposed to also pass the constitutional check in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appears. You can see that there is tomfoolery. You can see that there is deliberate mistake on the part of them.
Okunye ukuthi sibone ukuthi i-ZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepha okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abe-ZEC.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele ZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga, simelele ibandla lenu ele Citizen Coalition for change simelelwe ngubaba uadvocate Chamisa. Siyalibonga abantu bakwethu Mahlabe Zulu, lingadinwa. Lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda, balandela amanyathelo amatsha. Yikho singalala sithi complacent, iduba libaleke yasale sibambe izinsiba. Asisebenzeni.
Isikhulumeni sezapho uMnumzana Msokelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa.
To congratulate labo abanqobileyo ngoba ukwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona. Siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si-improvile kuma results wethu aka 2018, njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli wezamu-PF uMnumzana Mnashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi okwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele, and thina njengama-supporters ezanu-PF siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo, ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele, zifezekile. Sithethe amasitsi ade ngayi-MDC amanyanga khona, sithethe njalo sayehlisa njalo umango wokudliwa sasingawo ngo-2018. Okwesithathu sagcina amasitsi ade vele phansi kwethu. So thina, for us, i-election lay has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi ZANU-PF asobandla lokudlala, libandla elinkulu kakhulu.
Ukukhetha lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ephalamende, ibandla leZANU-PF linqobe iMbirikwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East laseGogwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana neGlenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Khuwatsana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Maronde Ramkhoba, Khwekhwe, Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube lempumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcwethi ezidubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla leZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi, lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto. UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla leZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu, njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima, sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki, sibona sisazi ukuthi ngama-CIO. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu yiGugurawundi. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale Echolotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapholisi labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungapi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le win, kuba le loser, sizahlala phansi njenge iparty sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizongena njalo ngo 2023 ngiyakuzayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhuba njani.
Umnumzana Qhubekani Dingane, umhlali wakoBulawayo, uthi ukuvota okwenze abantu ngalimpelasonto kuveza ukuba ngomnyaka ka 2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Bona abantu beMathebeleland bavele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla ngaba njengabo Mthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla akibo kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe ingela mbono ngezigaba zabo, elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukhetho lomnyaka ozayo befuqwa isimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu laba basemadolobheni labasebhinga kuleyandawo, sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekadivusa khona etsholotsho sibone iZANU PF ibuyela. Kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023, izinto zingatshintsha kakhulu ngokuba ezomnotho zime kabi njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota, lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU PF emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU PF yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akoBulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba, laye odlulisele imibuzo phambili. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hatshi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walatha umlomo esanda kubona iziphepheli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Abebehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayithukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo, umbuso wezibhakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli we-America. Kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa ukwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje sithina ye hayi uPutin kasifanela ngabe ngumongameli. Ngibona ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka kudala nje laphana uPeter Nazae Tumba iKrimea abusalungiseki.
Unumzana ngabutuma pena usibalukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi elimelika livele lenjongo yokugenqula uhulumende wakwele Russia.
Umongameli weMelika uJoe Biden lokhu akukhulumileyo yikho vele iAmerica ekufunayo ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokhu abakwenzayo eRussia yikuthi abantu beRussia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese bemkhipha esikhundleni ngoba nxa usithi ngoba iRussia ithumele amabutho eUkraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia bese kusithi ke abantu bengathola imali emabank bese kusithi amankampani amakhulu abesephuma eRussia ethi abantu beRussia behlupheka i-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke okwenza lihlupheke yinguthi upresident wenu kalaleli lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
UMabena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe sithi ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esikuvumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi iZANU PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980 yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America uAndrew Young wathi yena ukunqoba kukaMgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabile influence e-Southern Africa ngoba babengafuni kungene izaphu ngo-1980 ngoba babebona ukuthi ukungena kwezaphu ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho ke bakhetha ukuthi bafake uMgabe basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplaza uMgabe akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho ke siyakwazi ukuthi eRussia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba eleRussia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele Ukraine lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokunabantu abaphingaphoze izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu-Gibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umeli weUkraine wele Melika uTsana Makarova umanyane labantu abakade betshengisela endaweni eLincoln Memorial eWashington DC izolo kule Melika besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngele Russia. Ikhuluma embuthaneni wabantu laba uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin wele Russia njengombulali. Kulamasotsha aphosa afike inkulungwane ezithobamuneninye 9,000 abele Filipino naweMelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengenise Luzon Islands esisePhilippine. Leli luhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo womsondo wawele Melika uWill Smith uthole isichitho sakhe sakuqala ese-Oscar izolo lanxa ngaphambilini eke wahlasela omunye njalo umlingisi womsondo owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo yama-Oscar Awards waphuma kumabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa ecasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlengisa ngomkakhe uJanger Pinkett
Smith. Singakehlukani isihlobo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansela alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama. Hlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.